Uhulumende wakweZimbabwe uthi sokusele amabele amalutshwana eziphaleni zelizwe alokho kuphela phakathi kwenyanga eyodwa. Uhulumende uveze lokhu ngesikhathi inhlanganiso ebona ngokubandela uzulu ukudla eWorld Food Programme isithi kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu lengxenye 5.5 million emaphandleni njalo labafika izigidi ezimbili lambili 2.2 million emadolobheni ababhekane lendlala. Kubikwa ukuthi sokufe inkomo ezifika inkulungwane ezedlula amathumi amathathu ezabeleni ezitshiyeneyo. Umsekeli womeli we-WFP kweleZimbabwe, uMnumzana Nels Bowser uthi iyesabeka indlala kweleZimbabwe.
Out of the last 5 years, Zimbabwe has seen 4 droughts. Climate change induced changes, less rain, erratic rain, late start of the season.
Phakathi kweminyaka emihlanu siyakwazi ukuthi akuvunwanga kahle eminyakeni emine ngenxa yokuma okuselizweni. Izulu kalisani ngemfanelo, selilutshwane, sesiphuza isikhathi sokulima. Yikho kwenzakale eminyakeni emine phakathi kwemihlanu edluleyo. Eminyakeni osanda kwedlula watholakala isivuno esiyingcosana.
The 2018-2019 harvest was also affected.
UBolza uthi badinga izigidi ezingamakhulu amabili amadola eMelika, $200 million, yokuthenga ukudla kwabantu abalambayo loba nje kusobala ukuba abasoze bakuthole emazweni angcelelane leZimbabwe ngoba lawo abhekane lendlala enkulu. UMnumzana Dumisani Nyoni okuhlangothi lukahulumende lwezokulima eMathebeleland uvumelana labathi indlala le ibangwa isikhudumezi somkhathi.
I-climate change iya phambili balimi zakhamuzi zeZimbabwe ngendlela yokuthi izulu esilitholayo liyehla kumbe libe liningi ngesikhathi esifitshane kungaze kwasinika ithuba lokuvuthisa izilimo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Everson Ndlovu ofundisa ekolitshini lemfundo yaphezulu eNational University of Science and Technology obona ngokuvikela uzulu engozini ezitshiyeneyo.
Isimo somkhathi lesi sitsho ukuthi izinto eziningi kumbe ngithi imizwa eminingi vele idla kanye ngelilanga ngoba impepho iyadula njalo kayibonakali.
Inhlanganiso ye-WFP ithi abantu kabatholi ukudla ngemfanelo futhi njalo abanye sebesusa abantwana ezikolo ukwenzela ukudinga imali yokudla. Omunye wababhekane nendlala le ngunkosikazi Sarah Mangena wake wathwala nzima ngokoma okwaba khona kweleZimbabwe ngomnyaka ka-1947 okwafa izifuyo eziningi njalo abantu abadla khona isidabhula, amakiliwane lezikhumba zencuba.
Babedobha imikiliwane emanqiweni anamadodela wona angavuthwayo ahlala emanqiweni besiphelela sisidla indlala kungelampuphu. Sisiyathenga impuphu kongehleleni ezitolo yabo kuthiwa yisikuntamoya impuphu ebomvu kuqale indlela eyayimbi kakhulu kodwa amanzi ayekhona kwathi kudla kwakungela kudla lathibeka kakhulu isisidabhula ethele sasidliwa zinkomo zamabhunu.
Uthi indlala yakulezinsuku ingcono ngoba abanye abantu bathola ukudla okuholiswa nguhulumende lenhlanganiso ezitshiyeneyo.
Bayekhona impuphu bakhona umuvu ngale kuthiwa kuze ngale ebathume ezuhulumende kwanje ka-47 kwakungela.
Baningi abakhala njengonkosikazi Mangena. Omunye wabo umnumzana Square Sibanda othi imuli yakhe idla kanye ngelanga uthi uthola ukudla okuphiwa unina nguhulumende.
Ngomama ozala nina ole-86 years uyahola so nami khonapho yikho lapho engidla khona khonoko kulutshwane.
UMnumzana Semoyo wesigabeni seKwarayi eLupane esabelweni seMathebeleland North uthi baphila nzima.
Abantu badla ukuholelwa and okumanje kade sizuya ngathi so bakhona abaholayo bakhona abangaholiyo abanjengathi vele kasihole.
Baningi abanjengaye. Unkosikazi Sisebenzile Sibanda ohlala eBunja eFort Dickson eMathebeleland South ukhala okumangalisayo.
Ngakulobu nzima obukhulu kakhulu sibili ngoba kathesi siyakhangela le mfula kayilamanzi lotshani egangeni buyaphela ngoba lokuzinkomo kusakile kathesi nje incane kuyakhiza khiza yeyi kunzima lezinto kazithengeki lokudla kwakhona kuyadula ayazi kunzima la.
Unkosikazi sekayinzenza osaphethe isikhundla sohlangothi lukahulumende olwezisebenzi lenhlalakahle kazulu uthi sebeqalile ukunika abalambayo ukudla emadolobheni njengalokhu okwenzakala emaphandleni.
I know ukuthi ku-airport where they started registering the vulnerable households.
Engingakutsho njalo engingabakwazi yikuba baningi esesibabhale amagama abo kuzimuli eziswelayo. Sesitholise abaningi ukudla kunyanga ezimbili ezedluleyo.
As of 2 months ago, there was a lot of distribution happening there.
Izingcweti ezibona ngokulima, ezomgadi kanye lokuhlenga uzulu engozini ezijiyeneyo zithi kunengi okumele kwenziwe ukwenzela ukuthi abalimi benelise ukuziphilisa ngesikhathi sokuma nendlala. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, igama lami nguGibbs Dube.